Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqansa sikhathi sonke kungelakwaziswa. Umnumzana F. Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapho abathenga khona elizweni leZimbabwe. Ngothenga ebhenki, ngothenga esupermarket, ngothenga okuthile, ngofuna ipassport, ngofuna i-birth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esesithi i-quality ile quantity yangkhona ngendlela efaneleyo.
Unkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe u-advisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi nayo ikhangele ukuthi omama sebini ikakhulu abayibo abangamakhonsuma amakhulu elizweni ukuthi nabo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers kahlukuluzwa ukuthi kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzukusebenzise songalahle. Sithi sikhangela futhi umama emakhaya, umama ule-ecocash ayinti iyathunyezela imali ngabantwana abangapha edorobheni, umama sekhohliwe i-password, iziblocki and isiblokile laphana sokumele agade abuye kobulawa ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama futhi ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hhayi zikhona, akhona ama-service provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Le ndaba zama-birth certificate lama-password athi waye kumele umama azasuke etsholoto ukuthi azekuhamba kobulawa ekliniki eseduzana kuthatha i-birth certificate.
Umnumzana Mike Ndiweni esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso u-campaign leader uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olento ayithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa, abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi lilungelo loluntu. Sikhangela ukuthi lapho ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo, bengathengiseli izinto ezibolileyo. Siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi, bengaphathwa njengabantu, bayahlukuluza emahofisini ezitolo, bayathathelwa ama-change abanikwa izimali zabo, kubo-airtime batshontshelwa izimali, emabhasini bayahlukunyezwa. Entweni eziningi abantu abaphathwa kuhle ilungelo labo liyahlukunyezwa njengabathengi. So sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho, umuntu lo muntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala encindezelwe zikhathi zonke.
Ya njengomthengi vele siya ama-rights ethu a-violator, like ukudla uyathenga into ma ufika uthi uyayidla uyithola ukuthi ichile ayilatesti, into leyani iyabe ingadleki kumbe iyabe iphekwe the day before bejust beyikhudumeze kuphela, wena suthengile uexpect ukuthi uthenga ama-chips vela uwabisele sowumele udle kuphela. Everywhere even uthenga i-grocery uzathola ukuthi ingxa yothola ukuthi uchago soluvolile but suluvulile sisendlini, awusela mali yokujika ubuyele uyelisele uchago loluya, suforced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala e-Consumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi zikhwele ukwedlula imiholo ngoba imiholo ikhwele ngesilinganiso esiku 10-20% kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela lisenza $3 something khale seli ubo $4 or $5 something kusiya ngokuthi ulithenge ngaphi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something kwezinye indawo sengenile kubo $7-$9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama school fees akhwelile, asikhulumi ngama uniform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aid ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela. So impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi, ibavikela kubathengisi abahlala bebangcindezela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.